Ubuchwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu kodwa kangabotshwa yedwa ngabotshwe labo bonke abayizigebengu bonke abathatha igolide lawo wonke amatshe aligugu bewakhiphela ngaphandle bezinothisa bona bodwa kuyibufakazi futhi obusegcekeni ukuthi abantu abenza ubugebengu baphezulu khonale ngabantu abalezihlalo ezinkulu ungakhohlwa ukuthi njengoba ekuZimbabwe Miners Federation ungumuntu okhangelela ukuthi eluse igolide kanti bathethe intanga bayifaka egundwane kuyabonisa ukuthi uvele uphila ngakho khona lokho kudala esebe labantu beZimbabwe kudala ebulalile izwe leZimbabwe kodwa ke kumele kwazakala ukuthi asiye yedwa banenge abenza njengaye kumele kuvalwe ngci yonke indawo abe yisibonelo sabantu abayizigebengu njengaye abadla lapho abangafanelanga badle khona
Uhulumende Ncube uhlezekala ngokuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngokungekho emthethweni besiyawathengisa phandle. Singathi lokhu ukufakaza lokho yini?
Kuyibufakazi bakhona lokho ngempela kodwa njalo sizakhumbula ukuthi kayishiye yedwa uthethe i6kg ebantwini abezwa nje ukuthi i6kg yegolide bangacabanga ukuthi into encane kakhulu kanti nxa ukhuluma nge32g i-ounce iyabidlula i-$1,000 ngakho ke khumbula ukuthi 6kg iletha imali engakanani bangaka abaphuma lazo lezo zimali lelo golide lawo madiamond lakho konke okunye okuligugu baningi kakhulu lokho esikubone esikuzwa ukuthi ukwenzile kuncane kakhulu nxa ukuqathanisa labanye abaphuma labo 50kg yabo 100kg yabo 1000kg kusiya khonale kuyibufakazi ngempela bokuthi kunjalo kanti aso uhulumende weZimbabwe kuphela okukhulumayo kukhuluma lenhlanganiso ezizimeleyo ezisitsho ukuthi abantu bayeba phezulu ngale bethatha amatshali igugu afanele anothise abantu beZimbabwe bazinothise bona besidla bodwa
Abasekela ibandla leZANU-PF ikakhulu bathi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Hayi lokho kakuvezi lutho kuyinto encane kakhulu ngokuba kalamandla epolitiki abantu okumele kuvezwe kibo yilabo abalamandla epolitiki abayibona kakhulu kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa ngakho kuhle ukuthi abotshwe umuntu wenza ubugebengu obunjengobakhe kodwa kusekuncane kakhulu nxa kubotshwe umuntu edwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu abayizinkulungwane abadla lapho bangafanelanga badle khona singeke size sitshaye izandla sikhwele phezu kwezindlu sithokoze sililizele sishaye amakhwelo hhayi kakusebenzi kanjalo kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela bayabonakala bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababulela ilizwe okulobufakazi yebo ungomunye oyisigebengu obotshiweyo kodwa isibo bufakazi bokuthi uhulumente uzinikele kazinikele ngokwenza okukhulu kulalokhu akwenzileyo lokhu kuncane kakhulu